Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 Mpalakazi 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
So thina njenge Triple C sakala sikhuluma from the beginning ukuthi ama sanctions umele akhitshwe, but mabe bone kuqakathekile ukuthi bayafake njengeAmerica. Hayi, thina siyaphonga ukukhangela lathi sibone ukuthi uhamba njani.
Uhulumende weMelika izolo wethese indodana kaMongameli Emmerson Mnangagwa, uEmmerson Mnangagwa Jr. kanye lenkosikazi kaKhulakwa Shetagwirei uSandra Mpunga izijeziso zenotho esithi ababili laba benza imisebenzi yenkohlakalo, i-corruption.
So kuqakathekile kakhulu ukuthi amazwe, especially i-US, Africa, bekhulume kakhulu ngendlela i-climate change esi-affecta ngakhona. Kuphinde kubuye la ma-solutions.
Usuqalile umhlangano omkhulu kweleMelika o-US Africa Leaders Summit owenzelwa esigodlweni selizwe leli ese-Washington DC. Amalunga edale lePhalamende ye-South Africa namhla avotele ukuthi kungasungulwa uhlelo lwe-impeachment olungabangela ukuthi uMongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe axotshwe umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weMelika izolo wethese indodana kaMongameli Emmerson Mnangagwa, uEmmerson Mnangagwa Jr. kanye lonkosikazi kaKhulakwa Shetagwirei uSandra Mpunga izijeziso zenotho esithi ababili laba benza imisebenzi yenkohlakalo, i-corruption. Ugatsha lweMelika olukhangelane lemali olwe-US Treasury Department lwazise ukuthi uMnangagwa Jr. lomkaThagwirei bafakelwe izijeziso ndawonye lonqobile Magwizi Lubi Chimuka kanye lamankampani amabili alobudlelwano loThagwirei abalisa e-Fossil Agro le-Fossil Contracting. Izijeziso lezi zandulele umhlangano omkhulu phakathi kamongameli weMelika uMnumzana Joseph Biden labakhokheli bamazwe ase-Africa olwe-US Africa Summit oqala namhla khonapha eWashington DC. Umongameli Mnangagwa yena kanxuswanga ngoba ungomunye wamalunga ezanu-PF afakelwa izijeziso zenotho yiMelika ibethesa umlando wokwephula amalungelo kaZulu. UKhulakwa Shetagwirei ongumkhokheli wenkampani yeSakunda njalo engumngane kamongameli Mnangagwa yena wetheswe izijeziso kusikhatshana esedluleyo. EleMelika lazise njalo ukuthi selesule amabizo amanye amalunga ezanu-PF alitshumi lasikhombisa kuluhlu lwalo lwezijeziso abalisa uMnumzana Rugare Gumbo, Ignatius Chombo, Nicholas Koche labanye. Sixoxe lesiphatha amandla sebandla le-CCC eMelika uMnumzana Tim Muringai.
I-America lokhu iqhubeka ngendaba yabo yama-sanctions. Thina, we have nothing to do with it. U-champion in chief, u-chamisa wakhuluma ngakho wathi ama-sanctions umele ahambe, but i-America la ibone nganta kuqakathekile abakwenzayo.
Ithi njalo iMelika abantu laba baphatheke kumisebenzi yenkohlakalo esingathi yi-corruption. Okuludaba lani elihlala likhala ngalo ukuthi inkohlakalo ivelela kakhulu kuhulumende, ilingathini ngalokho?
Hayi, njengoba ngikhulume kuqala laphana ngisithi mina iAmerika layo ifaka izijeziso after sebebona ukuthi inkohlakalo ihamba kanjani. So thina njenge-Triple C sakala sikhuluma from the beginning ukuthi ama-sanctions umele akhitshwe, but mabe bone kuqakathekile ukuthi bayafake njengeAmerika. Hayi, thina siyaphonga ukukhangela lathi sibone ukuthi kuhamba njani.
abezanu PF bona bathukuthele bathi izitsheziso lezi ziveza sobala ukuthi uhulumende weMelika akazimiselanga ukuvuselela ubudlelwano bakhe leZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Ba mina ngithi mina ma sifuna ukukhangela ukuthi i-economy masikhangela ngendaba ze-economy zamazwe wonke jikelela emhlabeni lapha bahamba through iAmerica noma kuyi-finance, i-financial transactions, i-New York Stock Exchange. So ma iZimbabwe layo ifuna ukukhonsidwa, kumele ikhangele ukuthi izijeziso lezi zivela ngaphi, kuye bangazilungisa njani. Thina asilandaba lakho lokhu siyi-CCC, ngoba thina sabatshela sathi kumele babone labo ukuthi bayihambisa njani indaba leyo, ukuthi balungise izinto okumele iAmerica ikhiphe izijeziso.
Yona iZimbabwe siyazi ukuthi iphakathi kwemizamo yokulungisa ubudlelwano bayo leMelika lamanye amazwe eyangentshonalanga esingathi ngama-Western countries. Ngemva kwezijeziso lezi, ubona iZimbabwe iqhubeka yini izama ukudlelana lamazwe la ikakhulu iMelika, kumbe la izahle ikhalale iqalise ukwenza okwayo?
Into ehluphayo kathesi mnumzana Nkomo ikuthi we are a small world. We are connected, interconnected amazwe wonke. Imali zonke la ma-financial transactions adlula through iAmerica. So ukuthi iZimbabwe layo izonde ithi siyenze izinto zayo, bawuzama khonokho since 2001 befakelwa izijeziso, akukasebenzi. Siyabona ukuthi kathesi sokuafekta labantu abathengisa amatamatisi ezitradeni eZimbabwe.
Umnumzana Tim Muringai isiphathamandla sebandla le-CCC khonapha eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, yena osole kakhulu lezi zijeziso.
Iyamangalisa ukuthi ubone ilizwe le-America libuya lingenela endabeni zethu ngapha ngendlela enjalo. Ngoba mina bengibona engazathi lobo sokufanana nokuthi kona usungena emzini womuntu, ngoba wena mhlawumbe uzibona uneziqwanga ezokuthi uyakwazi ukungena lapho ufuna khona. Kukanti-ke akumelanga kube yinto enjalo. Mina bengiqala ukuthi kona babekhangele izinto ababezikhangele ezingakhona komhlabathi nokunye lokho, kodwa nxasebeza kukhata njengokuthi kona kati sebethethe unkosikazi katagwire nomntwana kamongameli babafaka khonapho. Lakhe kahle pho abafuna ukujeziswa kuyini, njalo kunceda ngani, kusiza njani njengelizwe leZimbabwe. So kutshengisa nje ukuthi hayi abantu nje abafuna ukujengisela iziqhwala zabo phezu kwabanye abantu.
IMelika baba Chuma ithi abantu laba baphatheka kumisebenzi yenkohlakalo, yikho nje befakwe kuzijeziso lezi, ikakhulu kuthiwa badlelana lobaba uTagwirei. IMelika ethi ngumuntu okhohlakeleyo kakhulu.
Umnumzana uTagwirei siye sambona, ngiyabona ebeku-graduation ceremony eSolusi University, echasisa uhamba wakhe inkampani ubana yaqala njani njalo ngowapha umnyaka ngangale phambanisi. Ngiyabona wathi ngo-2001 ne-2003 ekhula waze wafaka indlu yakhe, wathengisa indlu yakhe ukuthi akhulekele ibhizinisi yakhe, wakhulekeya phambili. Mina bengicabanga ukuthi kona abantu abanjenge-America ekhuluma nge-democracy njalo lokuthi umuntu nxa ethiwa wona uwomile uqala ahanjiswe emthethwandaba andibana ukuthi yosuba yiwomile, but umuntu uyaprecharge kuna afake kuhle phambi komthethwandaba. Pho bona nxabe ngiyakhuluma ngokuthi bona odabureyi yabona labo unkosikazi wakhe labo bayenza i-corruption eyinto esingakayiboni thina laba, ngoba even ama-courts ethu asike ngetawule ekhona esiyayo yamtry agenesi yambamba ukuthi yenze ulutho olubi.
Ungathi izijeziso lezo kwengezwa kwazo kuchiya imizamo yeZimbabwe leMelika zokuthi zivuselele ubudlelwano ingapi?
iyalimaza kakhulu sibili ngoba angiyabona umongameli welizwe uthethe isinqumo sokuthi bona iZimbabwe izaba umngami wamazwe wonke, ayifuni ukuthi ibe nesitha ngitsho lasinye. Yikho ubona ethethe uhlelo lalolo lokuthi bona engage and re-engage. Xa ngithi engage sithi abanye mhlawumbe bethi ngazalani labo sidinge ubudlelwane labo. I-re-engagement ilabo ebezele sizalana labo kodwa sakuthi esingasazwanani. So sifuna ukuthi sibuyele bakithi mayuyu asikhulumele umlotha sibuyele sithizwane njalo njengakhuluma ukuthi kuyenza makuqala. Manje pho laba sebetshengisa-ke lokwanathi ngesingizi i-big brother mentality yokukhuluma nje ibhuli inolokonokwana nje ukuthi kona ufuna ukuhlukumeka njeti utshengisele kona wena ulamandla ukuthi ungayenza ngitsho la yini oyithandayo.
Umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezanu PF esixoxelaye ekobulawayo. Usuqalile umhlangano omkhulu kwelemelika owe-US Africa Leaders Summit owenzelwa esigodlweni selizwe leli ese-Washington DC. Lapho umongameli Joseph Biden okhangelelwe uxoxisana lenkokheli yezwekazi le-Africa kusasa ngenhlelo ezichiyeneyo ezigoqela ezombusazwe, ukukhudumala komkhathi, ezempila kahle, ukuthuthukisa umnotho womhlaba wonke jikelele lokunye. Intatheli izindaba yethu uGibbs Dube usemhlanganweni lo. Hello Dube, kunjani?
Yebo Makumede, unjani khona ngapho?
Hayi, imimpijana. Sicela usitshele ukuthi kuhamba njani emhlanganweni we-US Africa Leaders Summit.
Ye, okumanje Makumede, kule mihlangano embalwa eqale namhlanje ngo-7 ekuseni. Singathi ke okuqala umhlangano lo ubizwa ukuthi African and Diaspora Young Leaders Forum. Lapho kukhulume khona abantu abathiyeneyo okuqela omunye odabuka kwele Zimbabwe kanye lo mnumzana Anthony Blinken, umabhalane omkhulu obona ngokudlelana labanye amazwe wakwele Melika. So kuningi kakhulu okhulunywa emhlanganweni khona ngale, kukhanya zani uyaqhubekela phambili umhlanganweni lo kuze kutshaye u-4:30 PM laphlanje. Kuzobuya-ke nxa sikhangele okunye Magumede, kulo munye njalo umhlangano olwenhlanganiso ezizimeleyo, kuzobuya njalo lo munye kuqakatheke kakhulu osewenziwe we-African Growth and Opportunity Act kumbe i-AGOA. Lokhu-ke ukuthi abantu baxoxisane ngokutshala imali njalo lokuthenga lokuthengiselana. Kuzobuya njalo omunye we-Peace, Security and Governance Forum usanda ukuqala khona manje Magumede. Ye, asiqhubekele phambili Magumede.
Sizokuthiwa kuleziphathamandla zakwele Zimbabwe ezisemhlanganweni lo, usitshele nje ngamafitshane ngakho.
Ye, ngikhuluma nje khona manje lokhu ngokuqala ukuthi abeZimbabwe bazingene emhlanganweni onje. Kulo mnumzana Frederick Chaba osemhlanganweni lo, yena-ke uphethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe kwele Zimbabwe. So abantu beZimbabwe abakakhulu abakumandla kezanu PF bajabule kakhulu ukuthi labo sebengena phela umhlangano onje. So sikhuluma nje-ke khona manje bangenangena imihlangano ethiyeneyo yokunye-ke khonokho okukhangela ngezempilakahle, okukhangela nge-climate change kumbe ukudumala komkhathi. Kuzobuya ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe lo manje leZimbabwe ukhanya ngazani kuleziphathamandla ezebandla lezanu PF ezilokhu iphansi kwezijeziso zenotho. Siyakwazi ukuthi ezinye zifakwa izolo izijeziso lezi bayakhonona besikhuluma labo loba bade bengafuni ukuthi baphumele phandle bekhulume sibili besikhathi sokuningi besithi lokhu kungazani kuyasinda. So-ke nxa sikhangela futhi njalo ukhona omnye umhlangano okuqakatheke kakhulu Magumede wenzakala khona manje uwakhona ukuthi-ke okuhambelana ezempilakahle kunjalo Magumede khona manje.
Dube, ungathi kuyini okukhangelelwe ngabantu beZimbabwe abangene lumhlangano okwakuqala selokhu kwasungulwa nguhulumende weMelika?
Ye, kuningi kakhulu Magumede. Okunye-ke okungani ele Zimbabwe lukukhangelele ukuthi balungise ubudlelwano babo lele Melika. Ngangikhuluma ngalokhu siyakhumbula ukuthi kulezo zenotho lezi ezanda kukhuluma ngazo ezethiswa inkokheli yebandla lezanu PF. So-ke kukhanya lokhu behlaba umkhosi sibili okunye okumangalisayo bathi akwesule kulokhu. Sebangena phela kusadik bangena lawu-African Union ngezinye indawo bekhuluma ngodaba lolo. So kuzobuya njalo lokuthi kambe kule mali engangena yini ezempilakahle. Sizwile-ke ukuthi umongameli Joseph Biden uthi uzanika izwekazi le-Africa imali eningi kakhulu yokulungisa izimpila kahle njalo lokuthi ke kulwisana lokukhudumala komkhathi so ke elizibabo likhangelele ukuthi engxenye ingathola kuyimadlana nje ukuthi lithuthukise zingathi-ke inhlelo ezijiyeneyo sikhuluma nje le melika khona manje magumede akutsho ukuthi andikula mali engena kwele zimbabwe imali engenayo evela kwele melika khona manje yimali leyo engena ihambiswa-ke kunhlanganiso ezizimeleyo so ngathi-ke kunjalo magumede
hayi siyabonga dube umnumzana uGibbs Dube uxoxe lo nkosazana Blondi Ndebele osemhlanganweni lo ake sizweni ukuthi uthini umaNdebele
umhlangano we-climate change uqakatheke kakhulu sesikhangela kakhulu ukutshintsha komumo womkhathi kulezi nsuku kumbe iminyaka le edlulileyo ngendaba ze-climate change kumbe kokutshintsha komumo womkhathi so kuqakathekile kakhulu ukuthi amazwe especially i-US le-Africa bekhulume kakhulu ngendlela i-climate change esi-affect-a ngakhona kuphinde kubuye lama-solutions okuthi kungalungisiswa njani ukuthi ama-generations azayo izizukulu lezizukulwane zenelise ukuthola i-environment yethu sese-right ukuthi besikwanise uku-adapt-a to i-environment etshintshayo njalo so kuqakathekile ukuthi sikhulume ngakho sixoxisane ngakho sikhangele izindlela zokuguqula or ukuthi abantu bekwanise ukuthi belungisise izinto abangazenzi kuhle eziyizo ezitshintsha umkhathi ngalesi sikhathi siyaphambili
siyabona ukuthi-ke kulabantu abatsha abaningi abathi okunye lokhu okuthi umkhathi uyaguquka abanye balandaba lakho kodwa-ke kube labanye abaningi kakhulu abazihlupha ngakho lokhu ubona njani khona ukuthi abatsha kumele benzeni ngakhonokho
mna ngibona ngani abantu abatsha kumele bephatheke kukho kakhulu kakhulu ngoba yibo abasesele kusasa ethile ukwedlula abadala yibo abasayenza abantwana abazukulu abamelele izizukulwane and ukuphatheka kwabo namuhla kuyancedisa kakhulu ukuthi abantwana ababuyayo kumbe izizukulwane ezibuyayo ngaphambilini zenelise ukuthola umhlaba ongcono umhlaba okwanisa ukuthi ubaphilise ngcono umhlaba ongasoze ubabulale sesikhangela ama-effects a-climate change ashiyeneyo sesikhangela ama-floods ayenzakalayo kwezinye indawo sikhangele ukutshisa kakhulu kwelanga ekubulala ama-crops sikhangele kakhulu into eziningi ezishiyeneyo so kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu abatsha abaseselegazi eligijimayo bekwanisa ukuthi hlanganisa ingqondo zabo bonke sikhangele ama-solutions to i-problem le esilayo because nxa sesikhangele sesisiya phambili i-future yabo ne-future yezizukulwane zabo iyaba-destroy lami ngingumuntu omutsha ngibone kuqakathekile ukuthi kumele ngi-attende i-session leyi e-climate change ukuze lami ngibonisane labanye kumbe lami ngifaka owami umbono ukuthi ngibona ngani kungayenziwa njani ukuthi si-reduce ama-effects awe-climate change emhlabeni jikelele especially e-Africa lapho esisuka khona sesikhangele lokuthi ama-resources ethu malutshwana asilasila mathuba okuthi sikwanise ukuzincedisa sodwa so kumele sibe sidile le-root cause of i-climate change lokuthi sikwanise ukuthola indlela zoku-adapt-a sisiya phambili
lo ngunkosazana Blondi Ndebele odabuka eZimbabwe osemhlanganweni we-US Africa Leaders Summit ubexoxa lo Gibbs Dube ese-Washington DC silokhu esilayo uDube Dube Mthembo ukhona
yebo ngikhona makube
ake sizwe ukuthi kusasa kuzahamba njani emhlanganweni lo
ye kusasa-ke kule kulo mhlangano okuqala silokasa ngo-8 o'clock ekuseni we-US Africa Business Forum lapho-ke kukhulunywa khona phela ngokuthi kambe kumele kulungiswe njani i-infrastructure ye-Africa njalo lokuthi abantu be-Africa banikweni phela phela kuningi kakhulu abantu abakhangelele ukuthi baza kuthola emhlanganweni lo okunye njalo kuzakhulunywa ngakho ukuthi-ke ezokulima kumele kwenziweni kambe le melika linganika yini imali yokuthi kuthuthukiswe ezokulima kuzobuya njalo-ke kukhulunywe ngakhona kuphela i-technology magumede ukuthi nxa sikhangela i-advanced technology kambe kungenziwani ukuthi ele-Africa nxa umagumede elima khona ngale masimini enkayi ulakho yitho asebenzise ama-apps into ezinjalo ongalungiswa-ke ukuthi-ke atshaye kuhle inala kuzobuya-ke kuzathi ngo-1:30 PM kusasa upresident Joseph Biden nguye phela ozayethula okuthiwa yi-keynote address uzakhuluma-ke esetshela abanye bakho ukuthi hhayi khona lapha phela kwele melika sibona ngani kunje 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 so kuqediwe konke lokho-ke kusasa zingathi sokuphethwa kuzaba-ke le dinner andivela kumele bake bekhemze kancane bake bedle nje bangomedi ezivela emlonyeni ama free antonje phela ukuthi bakholise bonke ndawonye phela abanye babuye labo mkabo abanye babuye labanye nje singayisaqhamba ukuthi kumi njani kodwa ke ngingakaphoni khonapho ngikutshela ukuthi ke abantu abaningi abacela ukuthi bebuye lapha babe 49 African countries bavela ku 49 African countries njalo kulabo bomongameli abatshiyeneyo ababuyileyo abangabuyanga ke bathume abanye kodwa kulamanye amazwe ayi-5 kodwa hayi lapha lingagqoka imelika ngoba lisahlameza ilungelo likazulu sokunjalo ke magumede bona zani sesishayeleke lamhlanje
hayi siyabonga kakhulu Dube sizaxhumana lawe njalo kusasa. Kube lomkhosi wokukhumbula umuyi umnumzana Ndabaningi Sithole owaba ngumkhokheli wakuqala webandla leZimbabwe African National Union ZANU njalo waba ngomunye wabakhokheli bonsundu abaqalisa umzabalazo wempi yenkululeko. Lumkhosi wenziwe izolo ntambama. AbeNdabaningi Sithole Foundation bahle bathatha leli thuba lokwethula ugwalo lukaSithole lwesibili oluthiwa African Nationalism. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume kulumbuthano bebemtshayela ihlombe uSithole bemncoma ngokuzinikela kwakhe empini yokukhulula leZimbabwe langokubhala imbali yale impi kubhuku lakhe. USithole waloba ugwalo African Nationalism ngomnyaka ka-1959 ngesikhathi abantu abaningi bengazwisisi ngezombusazwe. Omunye walaba abakunhlanganisa weNdabaningi Sithole Foundation unkosikazi Sekai Holland uthi uSithole wenza umsebenzi omkhulu.
Singabantu nje abahlanganiswe liqiniso hayi kudala dala sibuhlungu sibili ukuthi kanti umuntu ongiyena owapha not just Zimbabwe iAfrika yonke thina ke abadala. I was 80 yesterday, I turned 80 years old. Unyerere umwalimu, every time he spoke, he would say, until I read African Nationalism, I did not understand the unity of Africa.
Uqhubeke sithi bayathokoza ngokuba umongameli Mnangagwa unikeze uSithole inhlonipho eqhawe lesizwe.
You remember eLusaka, when the nationalists were now released after 10 years in prison, ukuthi then uMgabe arrived noNyagumbo. And if you remember, Unyerere said, umalimu, we don't know Mugabe. Go and bring Ndabaningi Sithole, the president of ZANU. That's who we know.
Indodakazi kaSithole, unkosikazi Sifiso Sithole Baro, uthe wayathokoza ukuba uyise usekhunjulwa esithi lokhu kumele kwenzelwe amaqhawe onke aweZimbabwe.
Siyabonga kakhulu ukuthi sebabonile ukuthi baba naye walilwela leli ilizwe. Baningi labalilwela. Kuzondana kwabo, kwabanye bamzonda akusizanga lutho. Kwabuyisela ilokuzeni emuva kakhulu.
USithole wathetshelwa yingwe ngomnyaka ka-1920 mhla ka-21 Ntulikazi abazali bakhe ngumnumzana Jim Sithole oShipinge lonkosikazi Siyaphichuma oNyama Yendlovu. Wabhubha ngomnyaka ka-2000 mhla ka-12 Mpalakazi. Wangena kwezombusazwe engumphathi sikhwama webandla le-National Democratic Party njalo waba ngumgcini sihlalo webandla leZaphu. Wayengumfundisi webandla le-United Church of Zimbabwe UCZ efundele ukuba ngumfundisi kwelemelika. Kuthe ngesikhathi ibandla leZANU libunjwa waba ngumkhokheli webandla leli. Wasekhishwa ngomnyaka ka-1975 ephuma ejele lapho wahlala khona kweminyaka elithumi ebotshelwa umsebenzi wakhe wezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga edale lePhalamende eSouth Africa namhla avotele ukuthi kungasungulwa uhlelo lweimpeachment olungabangela ukuthi uMongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe axotshwe umsebenzi. Kucala aletheswayo lokuthi wephula umthetho kudaba lokuntshontshwa kwezigidi lezigidi zemali zamadola eMelika epulazini lakhe ePhalaphala. Lokhu kwenzakala sokusele amalanga ambalwa ukuthi kusungulwe umhlangano webandla elibusayo ele African National Congress lapho okuzadingwa umkhokheli omutsha walelibandla ongunye ozancintisa kukhetho abavotele ukuthi ahlale babikwa bengamakhulu amabili lechumi lane 214 kwathi abakade befuna xotshwe balikhulu lamachumi amane lasitshiyangalombili 148 ababili abavotanga ibandla elibusayo ele-ANC yilo elilamalunga amaningi kuleli dale. Intengo yamandla egas ekhitshwe lugatsha luqondisa ukuthengwa kwamafutha ezimota olwezera lokhu inganeno nxa kuqathaniswa le ntengo yayo ngesikhathi esifanayo ngomnyaka odluleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uyamukele ngenjabulo intengo lezi laloba ekhonona ethi ilokhu iphezulu. Izera ithi igas izathengiswa phose ngamadola amabili eMelika, idola 83 cents kumbe phose yenkulungwane lengxenye yemali yakuleli i-$1,208.58 kukilogram eyodwa. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi lintengo lokhu isinda iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihola nge-bond.
Sizakhumbula ukuthi abantu abaningi eZimbabwe bahola imali ngamabhondi, bayizuza ngamabhondi, ngakho-ke ukuguqula imali yeZimbabwe iye emalini yaseMelika sekudinga imali eningi kakhulu abantu abangayizuziyo. Ngakho kuza kusho ukuthi uma bezathenga lezi zinto okufanele ukuthi bazithenge, bamele babe le mali eningi kakhulu 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 kulaleyo kade beyisebenzisa nyakenye, okuyinto ebabangela ubuhlungu lobunzima obukhulu ngokuba bengayizuzi leyo mali.
Omunye wabathengisa igasi emkambo, umnumzana Lethubuhle Maphosa, uthi ukusilela kwamandla kagetsi sokubancede ukuthuthukisa ibhizimusi yabo.
Kulezi nsuku ungcono ngenxa yokuthi magetsi abehamba, kodwa abantu babelokhu befila igasi encane. Umuntu ebuyeza ukuthi 1 kg, 2 kg, awu into kuyabe kusokunganomsebenzi wakhona mningi, kodwa ngabe kumbe babuya bezofila igasi umuntu efilise 10 kg kuyabe kungcono. Kodwa-ke kulezi nsuku ubungcono bakhona ukuthi asilali umuntu engatholanga mali ngenxa yokuthi vele abantu babebuyile ngaphandle. Nxa ungelayo igasi yakhona yikho suka kubelekile problem khona, kodwa nxa ulayo igasi ulamatanki akho aneleyo uyabe uyalala uthengisile njalo.
Unkosikazi Sanele Mguni, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi bakhangelele ukuthi nxa intengo yehlile ingasileli njengakweminye iminyaka.
Singakhangela isimo esikiso esokuhamba kwamagetsi khathesi, bekufanele ukuthi kube khona okwenzakalayo ngentengo yegasi ngoba iningi selidanela kiyo. Siyananzelwa futhi ukuthi kweminye iminyaka iyabe idula futhi ihlupha ukutholakala. Siyathaba nxa intengo yehlisiwe, sikhangelele ukuthi ingasileli njengakweminye iminyaka ngesikhathi sekhefu.
Unkosikazi Zanele Phiri, ingcwethi kwezomnotho, uthi intengo yegasi ilawulwa yokudingakala kanye lokuzuzakala kwayo, njalo lo nyaka intengo ibingakhuphuki ngesibanga esikhulu ngoba ilizwe leSouth Africa eliyilo elithengisela eZimbabwe kalivalanga ukuphekwa kwegasi okwesikhathi eside.
Iprice yegas which has been relatively stable ngenxa yokuthi ama-South African plants awegas they say they closed for a short time. That's why iprice yegas it's increased ngo-April to $2.32. Because if you are, let's see, what are outside the country, so is there it can regulate the price, but the price is determined by the supplier, like where we get the gas.
Iningi likaZulu emadolobheni lisebenzisa amandla kagetsi, njalo yiwo angathi alentengo enganeno. Kodwa kusukela lapho kuqala ukucitha kwamagetsi, uZulu sedanela ekuthengeni igasi ngoba inkuni lazo zingatholakali. Kuviki edluleyo, ikampani ye-ZETDC ikhuphe umbiko isithi uZulu uyikweleta imali engaba izigidi ezilitshumi lane zamadola eMelika. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
singakehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Usuqalile umhlangano omkhulu kwelemelika owe-US Africa Leaders Summit owenzelwe esigodleni selizwe leli ese-Washington DC. Siligqibeke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngugeyino kumete sayidi.
Apotino kupayinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.